abe ZANU-PF bathi bazatshengisela ngolwesine besekela inyathelo elithethwe ngabenhlanganiso yeSADAKI eyokusekela iZimbabwe emkhankasweni wokukhutshwa kwezithetho zenotho ezafakwa ngamazange entshonalanga. Lokhu sokudale ukuthi uZulu asole uhulumende ngoba yahlale MDC ukuthi batshengisele kumaviki amabili edluleyo. Ingcweti kwezombusazwe uMnumzana Thabani Maligwa uthi lokhu kuveza ukuthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa usebenzisa umthetho ngendlela elobandlululo.
Kuyinto edanisayo kakhulu nxa sikhangela ukuthi emavikini aphelileyo, enyangeni ephelileyo, ibandla liphikisayo nabantu nje izizalwane zeZimbabwe zibe zisaliswa ukutshengisela kakhulu nxa zikhangelelana nobunzima ezihlangana nabo elizweni.
UMnumzana Kholwane Dunga osakhulayo eHarare uthe akaboni isizathu sokutshiya umsebenzi wakhe wokuthengisa imkambo esiyatshengisela phezu kwezithetho zenotho, zona athi akusizwe eziletha ihlupho ezibhekana leZimbabwe.
Thina soke sitshiya imisebenzi yethu sihambe siyamatsha, akwenzi ngenxa yokuthi siyakwazi ukuthi nangagubha ongovala abantu nje ukuthi ama-problems elizwe leli ngama-sanctions. Siyakwazi ukuthi abantu abakuma-sanctions list balutshwana nje. So leyo indlela nje yokuthi edinga isizathu sokuvala nje ukuthi sehlulekile ukukhokhela, sehlulekile ukufaka ama-policies angasincedisa njengelizwe ukuthi siphumelele.
Kunjalo nje umeya wedolobho leSidungiza uMnumzana Lavmo Mayikho owebandla le-MDC namhlanje utshaywe ngabacatshangelwayo ukuthi yintsha yeZANU-PF ngemva kokuba ebhala leyo mabhaleni omkhulu wekhansili uTown Clerk uMnumzana George Makunde incwadi yokuthi ame ukuya emsebenzini kuhlolisiswa kungabuyiwa ngemhlanganweni yekhansili emele yenziwe khona. Intsha le ibiwa ibisekela uMakunde, kodwa ingcethi yezombusazwe uMnumzana Charles Nyoni uthi kulusizi ukuthi amalunga ebandla liphikisayo yaqhubekela phambili ehlukunyezwa kungenanyathelo elicacayo elithathwa nguhulumende.
Ukutshaywa kukameya yinto engalunganga njalo yinto edanisayo ukuthi lapha eZimbabwe into enje ilokhu isenzakala. Kungasenani nje ukuthi uhulumende ubhizi etatazela esala ukuthi akula akuhlukumezwa njalo ukutshaywa kwabantu. Isinqumo sabo sesitshengisa nje ukuthi uhulumende uzimisele ukuthi alandele amakhansili wonke akhokhelwa yibandla eliphikisayo le-MDC kusiba nenkinga kulowo makhansela ukuze kube nokukhithwa kumbe ukususpendwa kwamakhansela lokuelethwa kwamakhomishini njengalokhu esakubona sokufuna ukwenzakala kobulawayo.
Lokhu kuza ngemva kwesehlakalo sakobulawayo kunyanga ezedluleyo. Abanye bathi iziphathamandla zikahulumende ziqhubekela phambili zinganaki amandla amakhansili, kakhulu lapho engamakhansili awebandla le-MDC. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.